Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-6 enhlangula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe.
Kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number.
Omunye wabafundi be-University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini, unkosazana Gamutirai Chaburumba, ukhululwa ngumthethwandaba we-High Court ngemali yesibambiso i-bail.
Lokhu thina sikubona vele sitshengisele ukuthi abantu abanye thina abavalelweyo bavalele ngokungesemthethweni, ngoba nangi ukuthi ngokungesemthethweni icala lakhona kanti liyahlukanisa njani abanye lithiya abanye.
Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lele Melika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela.
Kodwa-ke esuka sokunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazekile ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprepare ukuthi bathengise ngamarandi kumbe ngama-US dollar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP lithi selithole impendulo evela kwenye inhlanganiso yomhlaba mayelana lokuqeqebuka kwelikamthwakazi kweleZimbabwe. Ngalokho leli bandla likhuthaza uZulu wesigaba seMandebeleni umhlaba wonke jikelele ukuthi asayine iphepha lezikhalazo, i-petition esekela isinqumo sokuqunywa kwelizwe eboda ebulenjini lasemphakathini. Sixoxe nomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-petition leyi iqondene lencwadi esazibhalela ama-international stakeholders wonke ngodaba lukamthwakazi. Kwenzakele-ke ukuthi mhla ka-6 Juni yona leyi inyanga esanda kuphela, kulenye i-international stakeholder esibhaleleyo yasiphendula ngohlupho lwethu, yasitshela ukuthi hayi, udaba lwenu sesilurekhodile baze basinika le case reference number, basebesazisa ukuthi ngemva kwe-60 days bazasitshela i-decision ase beyikhethe. Kanti langaphandle kwalokho basinikile urule wabo abasebenza ngaye, kumbe ngithi umthetho wabo abasebenza ngaye, okukhombisa khona ukuthi njengemthwakazi Republic Party singabantu abakhangelele ukuthi udaba lwethu luphathwe yibo, siyenelisile ukuhlangana lemigomo yenhlanganiso yabo. Ngokunjalo-ke mina ngasengibhalwa as the complainant, kanti abantu bakomthwakazi bonke babonakaliswa njengabantu abarepresentwa yibo. Ke ugwalo lolu lufakile izinto ezizafunakala eziyibufakazi, ukugoqela indaba zeGugurahundi lakho konke okutshengisa ukuthi umthwakazi uncindezelwe yiMashonaland kumbe iZimbabwe. Njalo bazafisa ukuthi udaba lolu malu siya phambili kubonakala ukuthi ngempela bakhona yini abantu abasayinileyo, mhlawumbe ngxenye ngizikhulumela udaba lolu kanti ngiyedwa, akulabantu abakhala ngohlupho lolu. So ke thina i-20,000 signatures leyi provoka ama stakeholders wonke, siprovoke iZimbabwe government eka Emmerson Mnangagwa ukuthi sibakhumbuze ukuthi udaba lweGugurahundi kasikhohlwanga ngalo, ekalisoze lulale ngaphambilini kokuthi umthwakazi azathole inkululeko yakhe. Sebekhombisa khona ukuthi sebefuna ukuphuma bezimele, leyo laleyo inhlanganiso yamazwe omhlaba esiqoqode kuyo, lalaba abangakasiphendula sebesiphendulile, sizabe siyiveza ipetition le njengobufakazi ukuthi ngempela impela mhlaba silalele ngethemba ubonile emalangeni lapha ku social media ubaba uprofessor Lumumba ukhulumile ngamazwe alwisa ukuphuma emazweni abo wabala o Tigray o Ethiopia Ethiopia wabala obalo Swaziland eZambia wabala imthwakazi kwele Zimbabwe silabo abantu asebefuna ukuthi baphume kwele Zimbabwe bezimele bebodwa bengumthwakazi
manje likhangelele ukuthi lingathola impendulo ngodaba lwepetition le kuzaphathisani
ye esikukhangeleleyo ngodaba lwepetition ukuthi kuzaba yibufakazi ngempela ukuthi asomqondisi moyo lalabo akhokhela labo asebefuna ukuphuma kwele Zimbabwe kodwa ke kungumthwakazi wonke jikelele ngoba umthwakazi wonke jikelele uzophakamisa izwi lakhe utshengisa umhlaba ngenxa yana le petition ngoba izaba segcekeni bonwe ngumuntu wonke ukuthi hayi ngempela basayinile abantu esikukhulumayo akuveli emlonyeni wethu kodwa kulobufakazi obubhalwe phansi uzananzelela ukuthi umhlaba kawusebenzi ngenkulumo nje evele emlonyeni kumbe ngithi lokho esingakuthi verbal evidence but isebenza ngewritten evidence okuyikho ke imthwakazi Republic Party esikwenzile ukuthi khuphule izinga lokume methekisa udaba lwe self determination lokutshengisa ukuthi abantu bakomthwakazi ngo 1982 to 1987 babulawa ngegugurawundi omama barechwa abantwana bagigwa ngezingiga bebulawa yi 50 brigade eyayithunyelwe ngu-Emerson Mnangagwa lo Robert Mugabe
lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP imizamo yokukhuluma lo hulumende iyehlule Omunye wabafundi be University of Zimbabwe abayisithupha asebedlulise inyanga bevalelwe esitokisini unkosazana Gamuchirai Chaburumba ukhululwe ngumthethwandaba we High Court izolo ngemali yesibambiso ibail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i200,000 Zimbabwe dollars Abafundi laba betheswa icala lokungcolisa imiduli yezakhiwo ezigoqela ezikahulumende eHarare ngokuyibhala bebhalabhala ngesikhathi betshengisela phezu kokubothwa kwesiphathamandla se-CCC umnumzana Job Sikhala. Abanye abafundi abalokhu bevalelwe njalo bencitshwa ibail babalisa u-Emmanuel Sitima, Comfort Mpofu, Lionel Andrew Madamombe, Tawanda Benjamin Watata, Lord Darlington uBenyu Chigwena. Isiphathamandla senhlanganiso emele abafundi bamakolitshi ezinaso umnumzana Benon Ncube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lanxa bekujabulela ukukhululwa kuga Gamuchirai bafuna abanye bakhe labo bakhululwe
lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu laba bavalelweyo bavalelwe ngokungemthethweni ngoba ngabe ukuthi ngokungemthethweni icala lakhona nanti liyahlukanisa njani abanye lishiya abanye sekutshengisela ukuthi obazama ukuyenza lapha yiyothuthela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende yikho lapho babuyalibamba bona laba bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela lapho nxa uhulumende sehluleka khona ngoba kubuye ukuthi ngalekule cala elikhulu
Nxalike lakhuluma laye uGamuchirai lo osekhululiwe unjani usesimeni bani njalo uthi bekunjani phakathi
ye kathethi besingakakhulumi laye okujulileyo sisizi ukuthi kuhambisela kodwa ekhanda engizizobezise ngoba uyazi lokhu kulakwengenane kodwa sikulokhu esizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe
laba abanye abalokhu bevalelwe liyake liye babona yini njalo nxa selike layafika banjani bakusimo bani kumbe nxa lisizwa kumaqweta abo.
Ye kulabanye bethu abayike abaseHarare duze bayenisa ukuyafika nangezinto ezikhathale nisukuyafika ngazo. Ye omumo awulunganga phakathi laphana iyakhulu for umuntu eyaesanti ukuthi aphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo abayiminyanya abantu ababesazi imalungelo abo, akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso lokumela iqiniso, akusizo izinto ezingabaqhisisa endleleni yabo abavukele bebezimisele ukulisa ilizwi labo.
Lo yebo sephumile, kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili, ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokuhluleka kukahulumente. Ngakho kuningi lapho uhulumente ehluleka khona, so kuyakwenza size kusihlupha ngoba kutho ukuthi sesisehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumente ehluleka khona. Okuyinto engalinganga elizweni elingathiwa abayithi bedemokhrasi, ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumente bevotha bevalelwa, especially khanye nakuvalelwa abantu abangamastudent bavele school. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumente. Imafikhane nje nabantu abafuna ukuthi benze sanidande bengagcilwa lapha behluleka khona, and kuba yisimo esibi kakhulu especially ngala mananga okubuswa khona kwidemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi, sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenzi khathesi beyangasiyakafika ekhethweni. Kutho ukuthi lanxa bengakhetha babuyele phakathi, kuzakuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.
Hello-ke, ngumnumzana Benon Ncube, isiphathamandla senhlanganiso emela abafundisi eyezinasu. Izakhamizi zithi lanxa idola leZimbabwe libikwa lilokhe liqina nxa liqathaniswa lemali yeMelika, impilo ilokhe iqhubeka isiba lukhuni ngoba intengo yempahla yezitolo ikhuphuka kokuphela, njalo osomabhizimusi abayithembi imali yeZimbabwe. Uhulumende uzitshayela ihlombe ngokuqina kwamadola kwamandla edola leZimbabwe, njalo uthi usomabhizimusi abangasoze bemukele imali le ngoba befuna ya kwamanye amazwe bephula umthetho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga Studio 7 ayiqhubele omnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imizamo elethwa nguhulumende yokuzama ukuthi iqinise idola leZimbabwe yesibangela ukuthi siboneke idola selisiba lamandla ngasiqathanisa ledola leAmerica. Okwakhathesi-ke siyakunanzelela ukuthi lisuke ku-1:6,000 and something lehlala ku-1:5,000 and something, okutshengisela ukuthi liba lamandla nxa siliqathanisa lalokho kade kusenzakala emavikini adlulileyo. Khonokho-ke kuba yinto enhle ngenxa yokuthi intengo izakhamizi eziyabe zikhangelela ukuthi iqansa amaviki wonke, kutho ukuthi isiza kuma ukuqansa mhlawumbe iqinisehla kakhulu ezitolo lezi ezinkulu ezibalisa nje OTM o-Choppies lezinye nje izitolo ezisebenzisa i-interbank rate. Kodwa-ke esuka sekunanzele ukuthi ukuqina kwedola leZimbabwe kakutsho ukuthi labo kade bevele bethengisa emikotweni yabo sebengathakazelela ukuthi bathengise ngedola leZimbabwe, kwakhathesi basaprefer ukuthi bathengise ngama-rands kumbe ngama-US dollar. So ngamafitshane nje uZulu kakabi leqiniso lokuthi kuqina lokhu kungabe kuyisiqiniso sokuthi imali yelizwe leZimbabwe ingabe singathembakala yini, kumbe ikuthi nje kukhona ongabe kwenzakele izinombolo zona zezabantu be-economics nje abadlala ngazo. So okuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bathole ithemba esingathi i-confidence emalini yabo, kwakhathesi yiyo into engakabi khona naleyo, ngoba amafigazi bayawezwa nje kodwa vele abanye kabawazi lokuthi kutshoni khonokho. Bona bakwaziwe ukuthi imali yeZimbabwe ayilamandla nxa besizwa nje njengoba vele abantu abaningi basebenzisela imali yakwamanye amazwe yiyo abayithembileyo, njalo yiyo abakwaziyo ukuthi kayiguquka imihla yonke.
Kuyini okuphuma emhlanganweni yenu lezakhamizi, njalo liyake lixoxisane yini lo hulumende labo somabhizinisi lamanye nje ama-stakeholders ngodaba lolo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono?
ingqoqo ziba khona nxa sicoxa lezakhamizi ziyakuveza sobala ukubana zilathemba lokuthi idola leZimbabwe lizabuya libe lamandla lawo elalilawo ngesikhathi sithola uzivuse lenyakeni sisanda ukuthola uzivuse. Mhlawumbe bakhumbula lokho kwenzakala kuze kuye bamba u-2008 lapho imali yelizwe eyasuka yalahlekelwa isisindo sayo khona kwaze kwagcina kungenela ukuthi kube le-multicurrency kusetshenziswa kwezimali ezijiyajene ezivele emazweni ajiyajeneyo. Ngokunjalo-ke izakhamizi zivele zona zikhayela ukuthi ngabe kuyakhitshwa imali yeZimbabwe kusebenza imali yeMelika lemali yeSouth Africa kakhulu ngoba abakunanzelelayo ukuthi kungafika isikhathi sokuthi imali ligugudeke gugudeka ngesikhathi esifitshane. Siqatanisa nje lo nyaka ukuthi abantu bathe beqalisa umnyaka imali bo 1:900 kodwa kathe sesikhuluma ngabo 1:5,000 1:6,000 siyakwazi ukuthi imali yethu nxa sixoxa lezakhamizi bayatsho ukuthi kulesikhathi eke yahlala khona kuso $1 to $72 kwahlala sibili isikhathi eside abantu baze batsho ukuthi hayi kodwa-ke ngakanithiwa kathe sesebeyibambile imali kwaze kusuka lapho-ke kwathanca yikho-ke namhlanje sesilapho esikhona. Nxa sisithi siyakucubungulisisa kuhle siqathanisa le mbiko eyabe ikhitshwe nguhulumende bayatsho ukuthi bona bayiyekela imali izigerezeliye lapho efuna ukuya khona kuzaze kuyefika konqengetshe lapho ezazime khona. Ngakho-ke khonkhana kubangela ukuthi abantu babe le-speculative behavior batsho ukuthi kutsho ukuthi njengoba kusenziwa lowo mkambo wokuthengisa izimali phose ngolwesibili wonke weviki kutsho ukuthi khonkhana kuzakwenza ukuthi abantu bangahlali bekwazi ukuthi kuleyi viki izavuka itheni imali. Khonkhana-ke kubangela ukuthi abantu bangabi lesiqiniseko sokuthi bathembe imali kwenza ukuthi intengo yezinto abantu babona ingcono kakhulu ukuthi bayikhangele ngelihlo le-US dollar idola ye-America kumbe i-South African rand kulokuthi bayikhangele intengo yabo ngeZimbabwe dollar ngoba bayabe bakwazi ukuthi kusiyaphela iviki iyabe sile sisindo esinganani.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale kweBulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe sokubangele ukwehliswa kwembadalo yentuba zemota, ama-toll gate, lemithelo yezimota. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili lane 24 abafileyo kwele South Africa esiqintini se-ekuruleni ngemva kokuhotsha umoya wegasi elobukhali. Igasi le ibikwa isetshenziswa ukuhlambulula igolide elinjwa ngabotshekeja. Iziphathamandla zempilakahle bezilokhu zidinga izidumbu izolo ebusuku. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalaleli. Ngicela ukuthi ngiphendule ubaba lo ohlutshwa igama leli lithi amajawunda leli. Ngike ngadibana lelinye ikhehla eGwanda. Mina ngumuntu weGwanda, ngikhulele eGwanda. Ikhehla leli lasele ngitshela ukuthi amakhiwa babe sehluleka ukubiza ukuthi Gwanda, base bebiza bezama ukuthi Gwanda bethatha ujilwana lo W bethi chawunda bezama ukuthi Gwanda. Yikho engakuzwayo ngelinye ikhehla mina elithi amathiwa. So ubaba lo ngibona ngathi ukhathazekile kakhulu, angazi ngokwesingayo lamhla ngimuzwa elokhu esilwa lo msakazi ngokuthi singamajawunda. Into liyana nje kwaphambaniseka ukukhipha emlonyeni, kona kutsho ukuthi nje singa ngamagwanda njengokuba siyakhumbula ukuthi kule ndawo liyana ukuthi waye westinikisweni mina ugogo wami ubesithi esinikisoni so ambona ukuthi lokhu kungathwalisa nzima umuntu omdala kangaka azalwe kangaka emsakazweni ukuthi jawunda njeamathiwa ayehluleka ukubiza kuhle ngokuphume ngokucacile ngiyabonga abasakazi labalaleli siyabonga
siyalibingelela studio 7 kini lonke bontu ngaminikomo kini lonke mahlabu hayi khalo sethu liyasazi inye okuthi akeleke abayekele ukukhuluma into ezingayisizi bekhulume ngomgwaqo ukuthi ilungi libilungile ingathi lingalunganga loliye sezisizo zethu ziyobuhlungu ngoba siyahlupheka emhlabeni siyafisa ukuyavota so ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani emhlabeni kungabe kulokho ukuthi into ziright into zingalunganga abantu bayahlupheka kathesi loke sikhiphe into zethu kwakukhanya ukuthi kwenzakalani hayi siyabonga
iyangibingelele kustudio 7 sanibona abalaleli nabasakazi ngiyaphila umgqilazi lokhulumayo mfowamanxiwa phansi lemaphisa ngithi mina ngeke ngikhulume ngalolu khetho lolu esiyakulona into engiyibonayo ukuthi abantu babeke ithemba labo kakhulu kwi-opposition le ye-CCC kodwa into engiyibonayo ukuthi uma kuwukuthi mhlawumbe uyadliwa futhi kulolu khetho hayi cha amathuba okuthi abuye aphathe azoba mancane ngoba kumanje abantu bayameseka kakhulu kodwa-ke uma engenaso istrategy sokuthi uyongena kanjani elokhu nganini estate house hayi cha abantu basazoyishiya i-CCC lana kahlehle ngikhulumela ebantwini bakithi kwakomthwakazi abantu abasathi asiqaleni isikhiphe izano right ikhipheni izano ke sibona mangabe kuwukuthi aniyikhiphi izano bantu bakwethu kuzani ekhaya izane ekhaya niphume ey'ntweni zangale nibe nizobhekana nento zenu ngoba nisazowuhlala omunye u-5 years nihlupheka ngendaba zakomakhelwane ngithi mina ngiyancenga ukuthi ake nibheke iy'ndaba zakini nibheke iy'ndaba zakomthwakazi nizibone ukuthi ma ningabamba ezakomthwakazi ngeke nize niphumelele na into engiyicela ukuthi lolu khetho lumalube ngelokugcina silokhu sisiza abantu basezimbabwe kodwa-ke after lokho ma ngabe kwehlule ngicela ukuthi bakwethu zani izojoyina abanye abantwana bomhlabathi sibambaneni sikwazi ukuthi sibuyise umthwakazi viva mthwakazi phambili makhaya
sanibonani basakazi abahle nabalaleli bonke be-studio 7 siyayizwa indaba mpela siyayizwa indaba kodwa mina ngifuna ukuthi ebantwini bakithi basezimbabwe sikhipheni izifonyo emehlweni ama-blinkers sibone lapho esiya khona yoba khona abantu esibathanda mpela ukuthi babe khona njengomama ukhuphe ukuthi babe khona ephalamende ngoba lwesibindi umama ukhuphe kodwa osekwenzakele asikwazi kwenziwe njani right lokuthi sisiza amahemihemu lapha lalapha kodwa iqiniso yikuthi kumele abantu babone ukuthi inyamazana eginyiswayo yiphi inyamazana eginyiswayo ukuthi ilizwe libuyele esimeni libe yilizwe elihloniphekayo bonke amalandeli be-CCC abayekele ukukhangela abantu kubalulekile khona ukuthi abantu bakhethe umuntu abamfunayo kodwa ngalesi sikhathi ngesimo sempilo ekhona elizweni abantu abayekele ukukhangela abantu abakhangele inyamazana eginyiswayo kuphela bengathengisi amavoti bakhona ozaphu bakhona umthwakazi abangabavotela ukuthi bangene ephalamende nasemakhansilini kodwa ake bakhangele i-CCC babona siyanga lowo muntu ofakiwe bona abangamfuniyo uma engayenzi kahle bakwazi ukuthi bamkhiphe ngemva kwamavoti ikhona le kuthi i-vote of no confidence aphume lowo muntu kufake lowo muntu ababemfuna bamvotele bona kuze kube lula thina into esifuna ukuthi lizwe lilungise kube nemisebenzi abantu bathole imisebenzi ngiyabonga ukhuluma u-AK Buffalo
Studio 7 litshona njani badala tshona njani hayi thina siyatshona sitshone kahle sibili ubaba lo okhuluma ngephathi ye-CCC ukuthi abantu sebedanile nge-CCC kulamanga aluhlaza tshoko ayekela amanga ukhuluma nge-CCC i-CCC siyithanda injalo bona yibo abafuna ukuhlangahlanganisa izinto kwi-CCC party dala manje asozidabuki phatha abantu baqondisisa bayakwazi ihluphi ukuthi lungaphi so yena nxa ukuthi yena uthengwe izanta angcole isibizo le-CCC hayi sebehlulekile asoze bakwanise lutho i-CCC siyaphumelela siyaphambili lokho ukuthi ama-double candidate la ayenzakalayo kungenxa yabo bona abezeke labadlelana labezanu thina hhayi i-CCC siphambili ngayo labantu bonke nje jikelele esikhona asiyehle asibuyele emuva umbuso wezanu kasisawufuni izanu phansi layo asifuni umbuso wezanu so lokhu bedizi begcona i-CCC begcona uchamisa zithule lele ni bantu bezanu lehlulekile siyavota siyavotela isisisi loba kanjani aze kuyenze bantu bezanu thina sifuna utshintsho elizweni lethathe eZimbabwe inhlala kahle alila kuthula nabantu bezanu so hayi ngiyabonga kakhulu okhuluma ngosifanda ngolebutswana
hayi mina vele kube kuya ngami impela kube nga indaba yekube ngakho le holiday impela elizwe abantu laba babula ngomnyanga kube kuya kule holiday yakhona straight kumbe every day kuhlale kuyi holiday kuze abantu bekhala ngehloko zabo ezakulwa ngumnanga kakho kube nga maybe after 2 months uzilwe after 2 months kezilwe ebhalakhwe lapha kezilwe ezindaweni lapha ezilele khona abantu ababulawa ngumnanga kakho lapha kuthi wena kube kuya ngami impela kube kuyenziwa njalo abantu bekhe bezila khona mpela behlale or 5 days bekhala izihloko zabo lezi ezabulawayo bekhale mpela abantu kabuhlungu ngoba la bantu kabazange bebakhaleni la manje abantu basafuthelene basazusize ngalabo mnanga kakho lapha kodwa ukuthi umuntu esindebelele gijima ethi mnanga kakho umuntu wabulala abantu bakithi abaningi kangaka hayi zise ubuhlungu le nto yegugula wothi kakhulu and la manje zisazibuza ukuthi kati abantu wayebabulalelani mnangakho abantu wayebabulelani yiwo umbuzo esimbuza ukuthi abantu wababulalelani and akanamahloni impela okuya esindebeleni akanamahloni impela
Studio 7 njani Studio 7 ya ma kuthiwa umona ukhona ebantwini ya ugawule lo chuma umona uyabalimaza abantu abadala umona nge-America uyabalimaza baze baswele lokuthi bakhulumeni kata kula nto abangayifunda e-America ye kwathini kwasha kwacima lapha indaba lilo mona badala uzwakale ngiuzikhulumela ukuthi lo mona i-America izenzela into zayo ezihamba kahle lina eZimbabwe kuyalihlula khona ngaphouthi lilungi bakuthiwa idemokrasi i-America le democracy indaba lisiba lo mona ngoba lina kayikho khona ngapha idemokrasi ekhaya eZimbabwe hayi kulani umona usuke elihlweni sibilwe enhliziyweni sokulandela izenzo izokale vele noma likhuluma ukuthi likhuluma ngomona ugawule sesengasazwakale ukuthi ufuna ukuthini kati vele ubaba yena lo wafunda wagcina sazwakale nto ekhuluma ugawule badala chiyani umona ma
linjani Studio 7 hayi siyabonga umsebenzi omkhulu eliwenzayo kodwa thina ngapha enkayisile simanga esikhulu kakhulu ukuthi kanti abosobhuku bavunyelwa yini ukukhampena ngoba ngapha ababhoda labantu bekhampena ngosobhuku yibo abahamba phambili bengena imizi yabantu bekhampena ngumbuzo bakithi shwangi wazongangiphendula ngizwe kumbe kusemthethweni yini ukuthi osobhuku babe yibo abakhampenayo ngiyabonga
njani Studio 7 njani Studio 7
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa esigodlo se-Washington DC izolo azise ukuba abuphe omunye undoda obonakale ezulazula phandle kwendlu kamnumzana Barack Obama oke waba ngumongameli welizwe ehlome ngembhobho. UTaylor Taranto ubikwa obelandela inkuthazo kamnumzana Donald Trump laye wake waba ngumongameli welizwe owethulwe ebulenjini ikheli yendlu kamnumzana Obama enkundleni yokuxhumana ebulenjini. UTaranto ngomunye walabo abangena esigodlweni seWhite House ngenkani nyakenye befuna ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho ukuze kungene umnumzana owayenqotshiwe kukhetho ngumnumzana Joe Biden.
Yo, Look, I've been around and I'm still here. I've been a dog and I still creep. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay hit. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamas and bite them cash down and jungle and bobo. But look, buses are my king, but stop hitting young. What things I mean, 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 what things I
mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I mean, what things I